Imithetho yeZimbabwe ithi akula mntwana okumele axoshwe esikolo ngenxa yokungabhadala kwenhlawulo yesikolo. Ngokunjalo iningi labazali likhathazekile ngaleli nyathelo. Umnumzana Laselo Siveya uthe lapho okufunda khona umntanakho sebebazise ukuthi abantwana abasoze babhale imihloliso nxa bengabhadalanga.
Silesikolo esikhulu kakhulu igampu. Lapha abantwana batshele ukuthi uma bengabhadalanga $12 by Friday ngeke babhale i-end of term exams. Cha, sizamile ukuya esikolo ukuyakhulumisana labo, kodwa bathi bona kusiwe i-SDA esho njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Sambulo Ndlovu uthe lokhu kubisela abantwana emuva ngoba nxa bengabhalanga imihloliso yokuphela komnyaka kuyahle kubavimbe ukuqhubekela phambili esigabeni esilandelayo semfundo yabo.
Abantwana sokuthiwa nxa engabhadalanga i-school fees kabhali imihloliso yokuphela komnyaka, lokho kuzadalela ukuthi bebe behlala bembisele emuva. Nxa elokhu bembisele emuva i-school fees leso laso isikwelede sayo silokhu sisanda, ngakho lokhu kuba nzima sibili emntwaneni ngoba lakho kuyamenza angabi sasithakazelela sibili isikolo.
Unkosazana yeMuraita Gwirei ongomunye umzali uthi lokhu kwengezelela izikwelede lendleko zesikolo ngoba umntwana esezaphinda izinga elilodwa.
Mina indaba le eyokuthi khona abantwana abangabhadalanga ifees bangabhali ama-exams ekupheleni kweminyaka, mina ayingiphathi kuhle kakhulu ngoba yebo nyavumthi umlando uyithi ebazalini ukuthi sibhadale ifees, kodwa kulezi insuku kunzima kakhulu ukuthi uze wenelise ukuthi ubhadale yonke ngoba sokunzima ukuthi imali yakhona ihlanganise yonke nale yama-fees kulezi insuku. So besicela ukuthi abantwana babhale ama-exams bangaze baxotshwa. Sizabhadala yebo, kodwa khathesi abavunyele ukuthi babhale.
Kodwa umnumzana Dixon Moyo olilunga le-School Development Committee kwesinye isikolo ale ukusichaza uthe lokhu bakwenzela ukuthi bakhuthaze abazali ukuthi babhadale indleko zesikolo.
Abazali lapha bazama ukukhuthazwa ukuthi bebhadalele abantwana i-fees. Izikolo vele zilohlupho lokuthi imali yokusebenza ezikolo imali evele ebazalini. Abazali ungabatshela ubakhuthaze phakathi kwesikhathi asibhadali, kodwa-ke lokhu ayisukuthi abantwana basoze belobe emhlolisi. Ngokokwethusela abazali nje lokubakhuthaza ukubakhumbuza ukuthi hayi lilo mlando bazali, bhadalelani abantwana ezikolo. Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ebe nelungelo lokuthi efunde esikolo. Yinto evele ibekiwe ngumthetho welizwe lonke umhlaba wonke jikelele, wonke umntwana lelungelo lokufunda. Kodwa-ke abazali labo akufanelanga bephazamise amalungelo abanye abantwana, abantwana bayabebhadele ngoba la abanye babenani sebesebenzisa imali ezibhadale ngabanye abantwana.
Abohlangothi lwezemfundo koBulawayo bona balile ukuphendula impizo yeStudio 7 bethi basafuna ukuphenya ukuthi izikolo ezenze lokhu yiziphi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.